how about it? Yes, because you switch on Ganga, who for one of the street. More than 20, maybe more than 30. You have died street in the Pichula, fair, fair, I want you to keep nature. Is that a lot of the sea? Who no, 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 kupawa lokwenakala sokwenzekileyo menikhane nje sibe khona inkulu kakhulu okudlule kamkhaya ukuthi rate yakhona nxa singahamba ngayo yona leyo akuyesabeka ngapha sebekhanda imithetho yokuthi abantu bazi bademonstrate kuyini konke khonokho okuanconstitutional so nxa ubreak iconstitution ngaleyo ndlela onikuvele uwabulala lokhu anokunye you've not atoned for it usuqalisa futhi okunye okuserious kunalokho so sitho ngcono nguphi kwaso kuyafana nalokhu kuyizinto mane engxa futhi singaphonsa sithi umgabo wayenganeni
okwenza ukuthi abalandeli bebandla le ZANU-PF bathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa ungcono kulalo owayengumongameli ukuyini okwenza kube njalo
abantu labo bayabulisana okunye kwabe kuyikudinga izikhundla kumbeni angikwazi kodwa-ke abantu labo baphongubulisana layo into ezimbi angikwazi ukuthi kumbe bakubona kurayitini khona ukuthi nxa abanye abantu bekhala besithi balahlekele wena ube usithi kulobungcono uthoni nxa usithi ngibona ngathi kusuka kungathi kukhayakale ngathi kuba yihlamba ebantwini abahlukuzekileyo ngoba lapha khona lapha kobulawayo kulabantu ababesebenzakala baye babetshayisa emsebenzini omunye umama wathijuluko lapho kusanda kusuke kuzahanaswa ama-elections bonke laba phela imizi yonke leyo yaba lezililo kambe shuka kuyabe kulobungcono ngapha kwakhona yimbi bakithi akukhathalekile ukuthi ngibani kayisoli okwenza ukuthi into ezingapheli ukuthi kulabanye abantu abancomayo into ezinjalo hayi kasizisolele into ezinjalo zimbi
ye kodwa-ke nxa sukhangela sibili kukhanya abaningi bathi kwenzakala eZimbabwe ungazani akubukeki pho-ke kuyaphetha ngani khonokho-ke ukukhahlanyezwa kukazulu
umuntu nxa ngayephethe umbhobho kulamandla amakhulu kakhulu ukuthi-ke lina lizame elingabe liyakuzama ukuthi kumbe lani lingatshengisela ukuthi alisuthiseki kusuka kwehlule ngoba lizabulawa.